yawudaba legodini ama-members ethu asemuvile ngemva kokuvumelana indawo zokuthi sebetshintshelwa ngabo. So besibahlalisa, sibasuse ezindaweni zabo lezi ade bekizo, sibahambisa kwezintuzanda lapho kuzaba le mhlobo.
Manje lapha sebekhona bathi kule bhizimusi yini, kumbe kufana lalaphana esake sezwa kudala befuna ukususa ukuthi bathi bona indawo abakhethelwa khona ingani ngayila bhizimusi?
Awuminye sokukhutshwe khona imhlova ngiyindlela sokusizabuyela futhi sihlengeaani kwama-license ukumuva ukuthi sibonisane ukuthi singenza njani, ngoba lapha okunye kwezinye indawo abahambise khona abanjise khona akulamali, njalo kwezinye indawo zangikhona kule congestion babuthene kakhulu. So zindawo lezo sokumele ukuthi konkona sikhulumisane lo-mayisipala.
Manje abekho yini abaqinisa amakhanda bala belokhu bethengisela duze legodini?
Hayi, bakhona nje bakhona abanye abalokhu bengakanikwa indawo eziqondileyo, kodwa uhlupho yikuba nxa abantu bengasagadeli laphana ibhizinisi vele kayisekho.
Kodwa-ke lina libona njani udaba lona lolu? Libona ungani i-city council yathatha yini inyathelo elilungileyo yaqala yakhulumisana lani ingakadingi indawo zonezo?
Yayiqale ingakhulumisananga lathi nxa babedweba izindawo zangikhona, kodwa kuthe sesihlalile njengenhlanganiso yikho lapho baqala khona ukuthi bakhulumisane lathi. So sesihlalile njengenhlanganiso, ezindawo sizalile sibi ngoba ade zingazindawo kade wasuza indawo eziraiti for ama-members ethu. Njengoba ngisitsho ukuthi khona lapho bakhuphe khona imijova, xa bengaqhubeka bengazange bake bakukhangele khonokho, kutsho ukuthi kuzaba lohlupho lokuthi khona ake endaweni ezikhondileyo lapho kule mali khona.
Manje lapho ababasekhona zikhona yini izambuzi?
Kwezinye indawo bacelile kuma-private properties izindawo zokuba zisebenziswe khona. Yona i-council iza kubhadala amanzi, ibhadala iy'ndleko ezithize kwenzela ukuthi khona kube lama-clinics. Inye njalo hhayi kakula.